So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lefuka njani mthoka zomuhle yikudibana kuhlelo lwe Studio 7 ngomvulo omhla ka 5 kuncabakazi 2019. Olamukela emweni ngenjabulo ngontunga mili nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Iningi labantu abahambe vele bayavota, iningi ngabantu bazanu-PF abantu abavele bekhona ekhaya. Ivele izanu-PF yona kakhulu iqine kakhulu emakhaya emaphandleni. So akumangalisi kakhulu kangako nxa sibona izanu-PF iwina.
Ukunqoba kwezanu-PF kukhetho lomeli welupane East edalele parlamente kuthiye abamabandla aphikisayo betangele. Kambe kuyini okwenze izanu-PF yanqoba wona umnotho utshabalala kangaka?
Izinto bezivele zikhwela eZimbabwe kakhulu, kodwa ke lokhu esikubona kuza kwenzeka lokwenzakala khathesi ngemva kwe-midterm budget kuyinto embi kakhulu.
Inhlanganiso emela abathengi ikhala ngokuthi i-supplementary budget kamphathi ntambo wezemali isiletele uzulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Ukunqoba kwebandla leZANU-PF kukhetho lokudinga umeli welupane East edalele parlamente kanye lamakhansila enkayi lebubi ngomgqibelo kwephule abamabandla aphikisayo inhliziyo ngoba bebenakanela ukuthi ukonakala komnotho kuzabangela ukuthi abavotayo bahlamukele ibandla leZANU-PF. Umnumzana Mbongeni Dube owezanu-PF unqobe umnumzana Dalumozi Khumalo ngesilinganiso esikhulu. UDube uthole amavoti angu 6369 kwathi uKhumalo wathola angu 4505. Amanye amabandla amancane afana lele MDCT omthwakazi labo zaphu athole ungamavoti ongatsholutho. Lanxa uDube etshele iStudio 7 izolo ukuthi uyathokoza ngalimpumela abe MDC bathi kube lokuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Ube nguye olesandla esikhulu kakhulu laphana ngumnumzana Obed Mbofu. Ube gijima phambili kakhulu emkankasweni kunguye njalo otshela abantu ukuthi kufanele ukuthi bakhethe kanjani. U-Obed Mpofu ngumuntu oyenza izinto eziningi esigabeni zelupane okwenza abantu ukuthi nxa yena eye wafika bezale isigaba bamthatha njengeprince yakuleyana indawo. So nxa efika ekhuluma lokho akhulumileyo ngibone ukuthi abantu belupane kusuke kube ukuthi sebephakathi kwelitshe lembokodo lapho abacabanga khona ukuthi nxa bengasavotanga ngendlela yena afikise ngayo umbiko okusho ukuthi babe sebezahlupheka. Ukuhlupheka bevele bekiko kodwa-ke sebesuka sebecabangele ukuthi mhlawumbe ukuhlupheka sekungasuke kube wese. Baningi abanye kade sebezobekhuluma besithi ama-by-elections analawa akhona kodwa-ke eqinisweni khona akula nto ezatshintshwa ngama-by-elections analawa njengoba nje bekuvotelwa nje sona leso sigaba esisodwa.
Abantu abaningi babhekane le ndubo ezitshiyeneyo elizweni Dube. Ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali, ukudula kwezinto, ukubala yikuthanda. Njalo basola ibandla leZANU-PF. Abantu belupane abavotele iZANU-PF kabalalo yini lonke lolu dubo?
UDube balubona babunkomo abantu baselupane kodwa ke into ekhona ngiyokuthi iningi labantu abakhona ngabantu abavele noma ngithi iningi labantu abahambe bayabamba iqhaza kulo mqhudelwano wama-elections ngabantu abavele bengama-pro ZANU-PF abantu abavele bethi noma kumnyama kumhlophe singena la egodini. Ngoba singakhohlwa njalo ukuthi kule nto ukuthi abantu abaningi basebenzisa ibala leli elithi yi-revolutionary party. So ibala lathi i-revolutionary party lenza ukuthi abanye abantu okunye bayesabe njalo baphinde bavotele ukuthi nxa bengasavotanga ezinye izinto sebezadlulwa ngezinye inhlelo ezivala lokuhola umumbu lokuhola ezinye izinto ezivela kuhulumende. ukati abantu basuka bebe misinterpreted. Kodwa ke iqiniso lona ngelokuthi iningi labantu abahambe vele bayavota, iningi ngabantu bazana PF, abantu abavele bekhona ekhaya. Njalo singakukhohlwa babunkomo ukuthi ivele iZANU PF yona kakhulu iqinile kakhulu emakhaya emaphandleni. So akumangalisi kakhulu kangako nxa sibona iZANU PF iwina ngemajini enkulu emaphandleni, ngoba kuvele kusuka kudala lakudala indawo vele yayivele yayinzinze khona esigabeni sokuthi ibambe kakhulu esigabeni zasemaphandleni.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekwelebhilitane. Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi ukukhwezwa kwempatalo yamagetsi ngomphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ekwethuleni isupplementary budget yakhe ngeviki edluleyo sokudalele uZulu weZimbabwe udubo oluphindiweyo. Ngaphandle kwamagetsi, uNcube ukhuphule njalo impatalo yentuba zomgwaqo ama-toll gates kanye lembadalo yokubhalisa izimota nxa umuntu ethe wayithenga. Uphinde wakhuphula umthelo wamafutha ezimota okubangele ukuthi abawathengisayo bakhuphule intengo yawo ngomgqibelo ifike kumadola phose alitshumi ilitha eyodwa. Isikhulumeli seNicora umnumzana efidlela Ncube uthi ibhajethi kaNcube isilethele uZulu ubunzima obumangalisayo ngoba izinto sezikhwela njalo nje.
Izinto bezivele zikhwela eZimbabwe kakhulu, kodwa ke lokhu esikubona kuza kwenzeka lokwenzakala khathesi ngemva kwa midterm budget kuyinto embi kakhulu, ngokuba nxa sekukhwela ifuel kwakhwela lamandla kagetsi kusho ukuthi yonke into iyalandela, ngoba phela nanku yonke into ifuqwa yilezo zinto ezimbili, ihanjiswa ngamandla kagetsi kumbe ihanjiswa ngemota zokuthutha. Abamabhizinisi nxa sekukhwele lezo zinto bayadlulisela umthwalo kubathengi, abathengi bathwale nzima. Asikhumbule ukuthi abantu abaningi vele kabasebenzi phakathi kwesizwe, ibhajethi likayikhulumi ngabo labo bantu ukuthi izabadalela njani imisebenzi. Lokhu ikhuluma lokhuyana okudlulileyo okungazange kwasebenza. Kanti-ke futhi kayikhulumi ngokuthi laba abasebenza izabakhwezela njani iholo, ngaphandle kokuthi nje kuphelele emlonyeni. Nxa ukuzwa ukukhangele kusenziwa kumenyezelwa le bhajethi, kakubonakali lezo zinto ezizazala imisebenzi ebhadala abantu, ezizakwenza ukuthi abantu bafice izinto ezitolo zithengeka, ezizakwenza ukuthi kube le foreign currency, kube le fuel, kube le electricity, singacitshelwa, singalotshedelwa, kungabi lobunzima. Asikubonanga ku-midterm budget khona lokho, yingakho-ke sikhala kangaka.
Kuyini kahle kahle Ncube okumqoka elikusolayo ngebhajethi kaMthuli Ncubele?
Esikusolayo ku-supplementary budget kumbe okuthiwa i-midterm budget kuningi kakhulu, kodwa okukhulu kwalokho ikukhwela kwamandla kagetsi, ikukhwela kwefuel, lokukhwela kwezinto okuzazaleka khona laphana kule budget. Kanti-ke kasiyiboni isebenza ukuthi idale imisebenzi, iguqule isimo somnotho, ikhwezele abasebenzi iholo labo, iyenze ukuthi zonke izinto abantu abazidingayo ezitolo bazifice zikhona. Siyiboni lokho kubeka usizi isethesa abathengi usizo olukhulu, ngokuba phela nxa ngabe sekuthwaliswe nzima abantu kumbe kwathwaliswa nzima amabhizinisi, amabhizinisi adlulisele ebantwini, abantu bathwale nzima. Ngakho-ke phakathi kosizo olungaka esivele sikilo singabathengi singabantu, besingakhangelelanga ukuthi uhulumende abuye futhi asethese amalahle ekhanda asithwalise nzima okwedlula lokho esivele siyikho khona.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi ugatsha lwezimra soluthathele ikhansili yedolobho leKwekwe ama-ambulensi amabili anakanelwa ukuthi angeniswa elizweni ngaphandle komthetho ngoba engahlawulelwanga umthelo weduty. Inkundla yezimlife.com yona ibika ngowesilisa otholakale efile ebenside kobulawayo ngemva kokuthaywa ngamagetsi. Undoda lo unakanelwa ukuthi ube ntshontsha amawaya amagetsi ephezu kwepole wasesiba lomnyama amtshaya amagetsi wafa. Ukuntshontshwa kwamawaya amagetsi into ebhahileyo kakhulu elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela kustudio 7, mina ngikhulumayo uAnele Ncube ongumunye wabontanga iyadi yafunwa ngu-Honorable Themba Mlisa. Emfuna ukukhuluma mina ukuthi mfuna ukukhomenta nge-midterm budget ukuthi lapho esikubonayo ukuthi uMnumzana Ncube it's unfortunate ukuthi undoda lo sisebenzisa isibonga esinye. Ngakho abantu abaningi besithi kathi uNcube lo lamthatha kuphi. Engifuna ukukutsho ukuthi uhulumende wethu ukhanya elengxaki ekuzwisiseni indaba yomkhonomi ngoba ngezake uthi wena uyakhuphula intengo yombane ugesi ungelaye ugesi. Ungakhuphula njani intengo yento ongelaye? Bese sikhangela le ntengo yama toll gates yentuba zezu umgwaqo ama toll gates. Indaba kumele ekhuphulwe ngapha izisebenzi zikahulumende iholulazwe lingakhuphulwanga. Okuyisibonakaliso esikhulu sokuthi uhulumende wethu akayizwisisi kahle indaba yomkhonomi le. Sensitsho layo udokotela uProfessor Mthuli Ncube kubukeka sengathi indaba le akayizwisisi ngendlela eqondileyo.
Ukubingelela kuhlabezulu wonke weZimbabwe, mina engathandi ukuthi igama lami lichiwe ukuthi nyuma. Eyi, siyacela njengohlabezulu weZimbabwe ukubana sesizwile ukuhawula. Hambe bona abasizweli yini ngoba yazi ma izinto zikhuphuka kanje. Igovernment kambe yona ukutsho ukuthi ayikuboni yini ukuthi izinto ziyonakala ihlezi ithule. Ambuba abantu ekhaya uyake sukume khulume phethe induku ede ebantwaneni heyinza lichaya kunje. Hayi, lokhu sokungaphezu kwamandla lokhu sokusenzwa igovernment yethu lokhu. Yazi ngabe uNkulunkulu uyangenelela kuyokutshintsha igovernment kuyokubonakala inye ngoba sesizwile. Akula nto enhle, akulani olulungayo la. Ngitsho lesiphofu umuntu olimeleyo yazi ma eyakhwezelwa deyili ukudla, impuphu ikhwela deyili, iteksi ikhwela deyili, sesesibhatala lezikweletu esingazaziyo ngokuthi athele iteksi. Hayi, akusixolele, uNkulunkulu kangenele, yazi kube khona usizo oluza kuba khona phezu kwempilo yabantu beZimbabwe. Siyahawula.
Lapha siyalibingelela lonke, ngilapha mina eCoast Jocholo ngingumama uMancube. Hayi, ngilokudana ngobaba uGawule othi izani kumele sinike isikhathi ubaba uMnangagwa simnike isikhathi sokuthi asebenze. Kanti asibe basithembisayo ukuthi laphana becela amavoti ethu besithi 100 days basikhwelile i-economy siright. Sabona uhulumende ehamba ubaba uMnangagwa ehamba echaya ground breaking. Kuthiwa kuvula imisebenzi, sizwa ama-thousand abantu abethu bonke kuthiwa bayasebenza kulezo ndawo ezivulwayo. Kodwa kathe sebezijikisele sebethi onkona kulindele ukuthi onkona hhayi sibanike isikhathi. I-100 days ababezithengisa yona babengakwazi kulesi khathi kathi. Njalo bathi ilizwe selifike kakhulu libulewe ngobani njengoba 40 years lokhu kubusa bona. Yibo phela abalibuleleyo asebeliqedisa bengaze bathi ilizwe libolile. UMnangagwa lo mgabe babevele besenza bonke babulala bonke ilizwe. Ngokunjalo kula mehluko vele la uqhubekela iqedisisa ukuthi lapho laye abachiya khona lo mgabe nephelelise.
Kathi sesiside sizama ngendlela zonke ukuthi lati lisibambe kuyehlula, asazi ukuthi kuyehlula ngendlela ezinjani. Shuwa siyacela ukuthi ngesikhathi nesinye lani niphinde likhulume lakhe.
Sanibonani kustudio 7 ntambama, linjani lonke basakazi abasakaza kamnandi. Kuyinjabulo ukuzwa lisakaza. Okhulumayo ngu-Isaac Jiji Mpofu, ndoda yakomadabe Plumtree. Mina ngedwa, mina ngomcabango wami uyabona bengicabanga ukuthi ama leaders aseZimbabwe ngaba yahlala phansi bese behlezi phansi baxoxisa ilizwe lakithi belizoba right masina. Kodwa nxa ama leaders amanye lokho ekhalela ukhetho ukuthi yarota 5 years balokho bekhalela into edlulile vele kuzohlala kunzima kakhulu. Khona manje kufanele ukuthi baqondane ngokuthi abantu ababulawayo babulawa kanjani, kuzoyaziwa kanjani abantu bengahlala ngaphansi, sebehlezi phansi leyiphathi ebusayo izandla sebeyihlala entanyeni bebabuza ukuthi alright bafowethu sesihlezi phansi, sicela ke manje sithathe u-number 2 ukuthi sibone ukuthi abantu ababulawayo ngegugrawondo kwenziwa njani ngabo, sibathini imali yokukhompaseta. Bephuma lapho sebebuza ukuthi abantu abafa ngo-2008 kwenziwa njani, besuka lapho sebezobuza abantu abafe manje ngo-2017 kodwa bona balokhu bekhangela ukuthi ukhetho barodwa. So kuze kuzalela la ngaphi ema-ofisini ama-passport abantu beZimbabwe ngabantu laba belokhu besilwa belolu khetho ngala abasebenza ema-ofisini bayatshontsha khona manje ngawufuna ukubona ukuthi bangamasela labana abantu bathi amaphepha okwenza ama-passport kawekho. Kodwa abantu abahamba besiyafuna ama-passport ngemali ephezulu bayawathola awe-2 weeks kwenziwa yinto yibusela. Ubusela bulethwa yini? Yikuthi abantu ama leaders aseZimbabwe ama party bayalwa belolu khetho olwandlulayo bakhohliwe ngabantu beZimbabwe. Kona manje ngabe kuthe kutwa imali yaseZimbabwe fanele isebenze A1 bonke bahlanganela lowo mqondo ukuthi kusebenze imali A1 ngabe lizwe selingcono manje. Abanye bathi imali ayibe A1 abanye bakhalela imali zamanye amazwe abanye bakhuphula ama prices tolo babulala abantu labo bantu ama civil servants babulala abantu beZimbabwe ababulala izandla ngibani othenga ezitolo yithi abantu baseZimbabwe. MDC ngabe iyahlakanipha manje eka chamisa ngabe iyavula umqondo ihlale phansi lezano iyekele ukukhalela ukhetho lwadlulayo ikhalela ukhetho lika 23.
Labo gebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kufe abantu abangamashumi amabili lanhlanu kwele Philippines izolo ngemva kokubhewulwa kwezikepe ezintathu ekade behamba ngazo ngumoya. Amapolisa athi ahlenge abantu abaphezu kwamashumi amahlanu. Kulezi sebenzi zomunye umsakazo kamabonakude wakwele Afghanistan ezifileyo ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emoteni ebezihamba ngayo izolo. Abathathu basindile kodwa balimele kakubi kulesi sehlakalo. Uzulu wakwele Melika uphakathi kosizi kulandela ukudutshulwa lokufa kwabantu abangamashumi amabili lasishiyagalolunye kuzehlakalo ezimbili ngempelaviki amalanga elandelelana. Isehlakalo sakuqala senzakale ngomgqibelo edolobheni le-El Paso, eTexas, lapho owesilisa omhlophe angene khona esitolo sako-Walmart waqala ukudubula abantu mahlayana nje. Umadubula ubotshiwe njalo amapholisa athi ungumuntu ozonda abantu bokuza ikakhulu abavela kwele Mexico. Athi njalo injongo yakhe ibivele ingeyokubulala abantu laba. Isehlakalo sesibili senzakalele esabelweni se-Ohio edolobheni le-Dayton. Lapho kulowesilisa njalo omhlophe odubule abantu ekade bezilibazisa nje egcekeni okugoqela udadewabo. amapolisa atasaxwayisisa ukuthi umsolwa ubejongene kahle kahle lanxa nje emdubulile laye wafa. Izehlakalo zombili sezilethe ukufuthelana okukhulu eMelika phakathi kwabathi imithetho ephathelane lokuthengwa kwemibhobho kumele iqiniswe lalabo abaphikisa lumbono. Sixume isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio, umnumzana Timothy Moringai yena othi bahlalele evalweni ngemva kwesehlakalo lesi.
Kathesi susesaba vele ukuphuma endlini, ongakwazi ukuthi uzaphenduka yini, ngoba into lezi sezenzakala on a regular basis. So, hey, siphongu khuleka kuNkulunkulu ukuthi asincedise ngendaba ezinje okwakathesi.
Sikhuluma nje amapholisa, ungathi sokugcwela amapholisa ndawana yonke yini?
Yeah, into ekhona is like yabona amahlo kwenza ama shootings anje. It's like sokusiba le trend. So abantu sebesesaba and then amapolice amaningi ahamba khona because bafuna ukupreventa ukwenzakala kwezinto ezinje in a short time. Ngoma sibona ukuthi eTexas kwenzakala izolo emini and then straight after that eOhio lapho kwasekudutshulwa abantu. So it's kind of scary okwamanje.
Ukuba khona kwamapholisa lokho ungathi kuyanceda yini selisizwa livikelekile?
Noma ipholisa likhona lingekho, kukhanya ngathiwa abantu banamhlanje abasesabi lutho noma lokhu zeni ukuqakathekisa impilo yabantu. So ukuba khona kwamapholisa lokungekho kwamapholisa, I don't think it gives us that safety pin ukuthi sithembe ukuthi hayi laba bazasinceda ukuthi ma izinto zingawonakala babe khona uzosiprotect. Okwakathesi siphongukuthemba uNkulunkulu ukuthi laye ma sesikhuleka labantu abafileyo le muli eziselwe ngabantu zithonisise bebe lokuthula.
Bakhona abasola umongameli weMelika abathi nguye otshotshozela ukudutshulwa kwabantu laba ikakhulu ngabantu abamhlophe. Ungathini ngalokho?
Mina indaba zeMelika ngithi abantu bakhona bale ama-rights akhona ku-constitution ye-America ukuthi they have the right to bear arms. So umbhobho awusoze wadubula muntu wodwa, but singabona umongameli walapha, I guess i-politics zakhe bese zifuqa abantu abamhlophe ukuthi bayenze yonke into abayifunayo ngoba yena ubachutshisa ngendaba yena le. But at the end of the day, I don't think ukuthi izinto aziyenzayo zifuqa abantu ukuthi bayenze khonokho. Yena uphonge uyenza i-politics, angiboni funa ukuthi abantu badutshule ngale ndlela.
Udaba lokuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho mahlayana okukhuthazwa ngabebandla lamademokrasi, yinto oyikhuthazayo yini lawo?
Ya, ngiyabona ukuthi bengazama into enjalo ukuthi basincede ukuthi bavimbeze abantu abanjengalaba ababulalayo abantu in mass situations. I think kunganceda sibili, but anti liyakwazi ukuthi i-constitution ye-America enshrined ngokuprotect ama-rights ayo ngokuthengiswa kombhobho mahlayana. So inzima indaba yakhona.
Umnumzana Timothy Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Se sifikile ke isikhathi sokubala imbiko elisithumele yona ku Facebook ekhasini lethu ababukeleyo. Siyalibonga uxhaso lwenu. Kulo Jason Maphosa uthi wena uvuka njani msakazi? Amvukile Maphosa, ngingabuza wena ututuzile Nkomazana. La uthi livuka njani msakazi? Sivukile Nkomazana. Pamela Khumalo uthi mavuko msakazi, sivukile Khumalo, singabuza wena. Calvin Mate uthi wena amavuko msakazi lesizwe sonke sakomthwakazi. Kethiwe Incube lawo uyabingelela uthi amavuko msakazi, lami ngiyakubingelela. Greta Laspanda uthi wena livuka njani msakazi? La uyabuza amavuko, ngithi mvuke kahle Spanda, singabuza wena. Sisemhlabeni mtaka Thixo bayana uthi wena futhi nikisi ngezanu. Kuzobuya uAntileta Leti Chabanga uthi wena ya kunzima bantu. Stephen Mpofu uthi wena nami yabingelela basakazi abahle elathi siyakubingelela Mpofu. Talent Spa Chongwe uthi wena linjani basakazi labalaleli abahle? Kuzoba lo Jetro Ngwenya la uyabuza uthi morning msakazi. Ngazingakhumbule reserva kithi phansi lekomangubo phansi kwenduna madlambuzi lapho emphuma khona. Hayi ke nguJesu Skhuza ehlabeleki kamnandi lapho esiqhubela uhlelo uthi yena ekhaya. Ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukunqoba kwezanu PF kukhetho lomeli welupane East edalele parlamente kuchiye abamabandla aphikisayo bedangele. Inhlanganiso yemela abathengi ikhala ngokuthi i-supplementary budget kamphathi ntambo wezemali isilethele uzulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo. Likhumbule zikhona ezakusihlwa balaleli ngo-past 7 na kodwa mina lani asidibaneni kwezekuseni kusasa njalo ngo-past 6. Olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.